Yok, sıralama updates here and there, kodwa thina sasitshela ukuthi isibhedlela siyavulwa ngo-June 2020, kodwa hhayi kwakhanya kuthule. Njalo emagruphini ethu abantu bajwayele ukubuzisisa nje ngesikhathi lezikhathi, kodwa i-information yakhona wesikhathi ingaphumi kuhle. Ebese sikutsheliwe khathesi yikuthi kungathiwa bazozama ukuthi bevule iwingi eyodwa. So imali yethu angeke ngatsho ukuthi iyatshontshwa, hhayi, ngoba savumelana ukuthi iyathenga imibheda, imibheda yathengwa, kodwa imali ayilaphako. Njalo kwakulamajoni amaningi akwaziyo ukuthi eyasebenzayo yiphi. Yikho nje ngeke ngatsho ukuthi hhayi kukhona okukhona lapho. Mbonani imali yethu ngokuvumelana kwethu yathenga imibheda, kodwa singazi ukuthi umbi kwaba lokuhlanganisa izimali zabantu abaningi khonapho.
Kambe ukuthi omunye umuntu angakulanda namhlanje athi ufake imali, kambe ungavuma yini kulokuxokozela okunjengemali le elayikhiphayo?
Hhayi, kusiya phambilini ukuthi mina ngokwami engizimele ngingedwa ukuthi ngingadonetha ikakhulu emagruphini, angiwoni ngawenza. Esengakwenza athi esingakule nto engabe ifunakala ekhaya, ngingazama ukusebenza lama-organization aku-ground kumbe abantu abaku-ground mina ngokwami. Hayi khona ukuthi ngihambe emagruphini, ngoba nxa uhamba ngegruphu awula direct contact labantu abase-ground. Inkinga ekhanya ikhona ekusileni ukuthi akwaziwa ukuthi isibhedlela lesiyana kasivulwanga ngokuswelakala kwemali, kumbe kasivulwanga ngoba i-government yethu ayizimiselanga ukuthi sivulwe. Ngoba uma sikhuluma kunje sivaliwe, asiyavulwa iminyango. Into ezadonethwayo, imibheda, lento eziningi, lokho ezikuma-corridor nje esibhedlela, akukhanyi kulento eyenzakalayo, akulabantu abapendayo, akulabantu abasebenzayo phakathi. Kukhanya nje hayi kumile. So ngombono wami ngibona ngani indaba yekusileni kukhona okusegudwini. Ngibona ngani asondaba yemali kodwa. Kodwa abe-INFO Bulawayo eZimbabwe I'm sure bengatsho ukuthi yindaba isibhedlela singakavulwa, imali kumbe kukhona okunye abadila lapho.